inkinga ekhona kakhulu mnumzana ukuthi iZANU PF from kudala vele imithetho yawo ayikwazi ukulandela imithetho yelizwe. Sesibone esikhathini esiningi ukuthi into eziningi ezisemthethweni bona bakhetha ukuthi bangazilandeli ngoba besazi ukubana ayikho into ezwenzakala kubo. Siyakubona kulolu daba okhuluma ngalo lwabantwana abafoselwa ukuphuma emaklasini besiya-athenda amarali eZANU PF. Inkantolo yakhuluma yathi akuvumelekile lokhu akumelanga kwenziwe. Kodwa nanku sebephindile ngoba bayazi ukubana inkantolo noma ingathi bengakwenzi, bengakwenza ayikho into ezoyenzakala kibo. So lana nje into ekhona yikuthi inkantolo kumele iqine ukubana le nto njengoba siyenzakele kanjalo sokumele kube lesinqumo sokuthi kukhona okwenziwayo ngalabo abakwenzileyo khona lokho. Asisho ukuthi kumele umnankagwa ngokwakhe kube nguyena obizwa phambi kwenkantolo azodibana le ndaba le, kodwa bona laba abantu bakhe abamsebenzela okuyibona abayenzileyo le abaphule lo mthetho kumele sibone bebizwa phambi kwenkantolo bepholiswa ngalo lolu daba ukwenzela ukuthi kube le nhlonipho kuma-courts ethu lasemthethweni wethu, ngoba i-problem esilayo njengelizwe siyenza ukuthi size sibe lapho esikhona yiyo yona leyo ukuthi i-rule of law ivele ebantwini beZANU PF ungadibo ayi-apply ngoba bona bazitshela ukuthi they are above the law.
Ibandla leZANU PF liyasiphikisa isinqumo lesi emthethwandaba we-Supreme Court. Kambe bakhona abantu abacabanga kuhle ngokubona kwakho Moyo abangabuboniyo ububi bokubamba ababalisi labantwana besikolo ngamandla ukuthi baye emhlanganweni yezombusazwe?
Siyazi ukubana sisesikhathini sama-campaign and iZANU PF from kudala ibivele isaziwa njengebandla elifrogmacha abantu ukuthi ba-attende ama-rally abo, and ngoba if bengenzanga njalo ama-rally abo asoze abe labantu aba-attendayo and therefore ku-create i-impression yokuthi abala support. So lana sikhuluma nge-survival, iZANU PF isurvive iminyaka yonke leyi ngokungalandeli ama-electoral laws ethu, and leyi is a perfect example of i-party engavele ingazimiselanga ukuthi ilandele imithetho yelizwe lakithi. And I think kubalulekile ukuthi sokumele kwenziwe umzekelezo i-example ngabo ukwenzela ukuthi ama-election lawa esiya kuwo abe le credibility, singabi le nkinga ebesibe layo iminyaka yonke edlulileyo yokubana ama-elections ethu awabonakali e-free and fair.
Kuke kwaba lodlakela emhlanganweni weZANU PF kudubuke ibhomba eliphose labulala umnankagwa labulala abantu ababili. Ngemva kwesehlakalo leso bona beZANU PF lokhu bengakunanzelela ukuthi kuyingozi impela ukuthi abantwana besikolo babe semhlanganweni yabo?
I don't think ukuthi bona ba lokho yinto engaba stopa. I think lokho abalandaba lakho ngoba at the end of the day bona as long as be achieve into abafuna ukuyenza ama optics ukuthi kubonakale as though bale support bazimisela ukuthi bangayenza noma yini. Asikhulumi ngebandla nje elilibandla elifana namanye amabandla azama ukuthi awine umqondo wabantu, ajintshe umqondo wabantu ukuthi ivotele. iZANU PF ilama systems ayo ewafa ewenzayo ngoba I don't think even ukuthi balendawo le vote yabantu, ngoba ngeqiniso makukuthi ba uwina wabo ubuya from ivote yabantu, ngabe lezi zinto ezifana nalezi bazithatha serious ba make sure ukuthi baya abide ngomthetho. But bona because bazitshela ukuthi ba-above umthetho, baphezu komthetho nje, akekho nje ongabatshela into yokwenza. And ngoba futhi kumele kubonakale ukuthi balabantu ababasupportayo ukwenzela ukuthi abe-riga kungabonakali ukuthi kulobutsotsi obenzakeleyo ngoba kubonakale abantu emaralini abo.